sasivele sihambile saxoxisana lengwenyama. Ingwenyama yasisibiza ke ukuthi isekela likamongameli nizobe nikhona sikwazi ukuthi sikhulumisane la isimbikele udaba lwethu. Yikho ke sahamba kizolo sambikela udaba lwethu. Kanti kasuye yedwa umongameli owayesekela likamongameli esilibikele udaba lwethu. Siyakwazi ukuthi ibandla kilo i-African National Congress kesike saxoxisana lalo. Iqembu labasebenzi i-COSATU sesike saxoxisana layo. Kanti-ke lobukhosi bomdabu sixoxisana labo ikakhulu ingwenyama yamaNdebele.
Ye Mabhena, uhambe njani ke emhlanganweni wenu lo?
Sikhalileke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe iCabinet yeSouth Africa ukuthi angeke isavusele amapermit. Wasesho ke ukuthi hayi uzakhuluma ke lo mphathi ntambo wezangaphakathi ubaba uMtsweledi. Bazwe izikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa. Okwakhathesi kusami khona phana ukuthi amapemiti kavuselelwe. Kodwa kasikwazi ke kusiya phambili ngengxoxo lezo ezikhona ukuthi kuyinokuzaphuma. Yikho ke ebesikwenza izolo. Kanti ke siyaqhubeka futhi sikhuluma lenhlangano eziningi eze-South Africa. Namhlanje sike sathintana le-South African Council of Churches esicabanga ukuthi sizoba lo mhlangano labo maduze sikhulumisana labo. Okwenza ukuthi sikhulumisane lenhlanganiso ze-South Africa labaholi kumbe namakhosi yokuthi udaba lolu longavuselela amapermit ludaba oluthinta labantu beSouth Africa singathi naba progressive esilobuhlobo labo esiphila labo ngoba esikubonayo imihla ngemihla yilabo abaziza put South Africa first labo Action SA abagijima phambili abathi sibuyele emuva. Egameni le-solidarity bekungazwakali abamilathi abayizizalwane ze-South Africa ukuthi bayasekela njengoba sihlezi labo kuhle ikakhulu abantu ababuya eMathebeleland kabaqali ukuza e-South Africa namuhla. Abantu baqala ukuza e-South Africa ngama-40s, ngama-50s.